Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mbalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele-MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwele ibe ku-150, siyakwazi ukuthi kulo bungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abakaqali ukulima kanti uDisember usesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele-MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapoliseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahhofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo. Kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
But it says unanzele ukuthi ano so isigumaguma lokhu ngoba iregistry i-department or i-ministry of home affairs is none aligned to revenue collection agents ayivunyelwe ukucollect izimali for other developments. So nxa ngisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena i-passport isifike ku-150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube othi yena i-passport the reason yaba khona ngapho besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizwa nge-passport fee amodernizwa nge-the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharja i-$150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezibelow ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba bantu. Awusoze ucharge abantu imali njengaleyo uphinde uyobatexa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu wakwazi Republic Party, we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawa. Sithi thina hayi uba umnanga kwavele sezama okunyela i-budget yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu wakwazi Republic Party sithi sisapota abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abase wange abase Beitbridge abase Gwanda abangapi ngape Plumtree imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni. So sithi thina konke lokhu ukuthi amapolisa baza kuthini hayi kusezandleni zomthetho. We expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them ukuthi besiyalele ngoba thina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni engaso designated for traveling.
Khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo zeziningi kuyini kahle kahle
sithi thina i-passport ukuthi ikhwele ibe ku-150 siyakwazi ukuthi kulobu ngilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150 i-passport actual price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu aze-Republic Party and we are ordering all our members and supporters sympathizers labantu bangomathebeleni wonke bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe ukuvalwe lapha
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obeceleli iphikisayo elebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu owe-Labour and Social Welfare, uMnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-Food Deficit Mitigation Strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wetsholotsho edalele ephalamende elilunga lebandla lezanu PF uMnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise baba Nkomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti uDisemba usesephelile ngawe iwapho amabele angalima ngoJanuwari akuna lutho esilukhangele sikuthole. So kumeleki kathesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi ngoba indlala leni engasapulabelwanga abantu bazaphela ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebesekhombisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze lokho kuthiwa i-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kuthinile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaka ikungakanani okungabaqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo engayinjalo sikhangele kwiminyaka ozayo engayehlona isivulo sakhona siyabe singase sibesihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government ihlingenele masinyane masinyazana engathi zikahulumente ezizimele zodwa yikola besikhala khona kakhulu ukuthi ababuye bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zingakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwafune phela Nkomo kathesi silodukula umangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantu asezintandane ezingaselabanda kubani yibo bantu abamele lonakekelo laba ukhangele kuhlolisi ngoba sekukhokhele kunye kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abale ntandane zikhangelelwe phansi babelohlelo kuduzayo phansi lapha kutholakale sibili ukuthi abantu basizwe ngendlala ebuyayo le kunjalo izifundo zenkomo seziphelile wala kunze nje esigabeni sethu ngathi nangapha etholosho inkomo ziphelile inkomo bezicuka inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifundo ezifundo kusiyaphambili le abantu bengazi bangancedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende lomhlaindo engingasezizimele zodwa ezanceda ngestock city esithengiswa ngemali ephansi kumntu esinika bona sincedisa abaningi ba mayenelisi bona ukuthi kwistocking stock city ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi kusele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo
izulu njengoba seleke lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho etsholotsho ungathi amadlelo asehlumile yini la madamu asengenile amanzi
nkomo okungithokozisayo kancinyani ngikubona ukuthi lapho engikhona kathi sengisetsholotsho namhla ngibona izulu liyana nkomo ukuthi ngikhangele nje ngihleli ngibona le ndawo engiyo esigabeni setsholotsho lapha ngaphansi kwesigaba sikatatifkate egulu ngikhangela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phande la kuhle sili kunoko phande kuthi iphande yakhona nale nkomo umasikhangela kwezomkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo ababasiphilela khona kuyakhangela ukuthi engxenye umalwanto okusilibazisa nje ngokwakhona kakuphela yikokungethusayo kodwa engikubonayo izulu iyaqhophekela nje izimela kuhle sekuhlumile sekuluhlaza yale zifuno zenezi esakade zisiwa ngithemba alifeni kuwa kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo engingasho kuze kusila kwazi izifuyo singazi nali ngaphambili
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi setsholotsho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalele ephalamende ulilunga lebandla leZANU PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhekwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo emathuneni emvutsha. Umoyo obele minyaka engamajumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele Joyous Celebrations. Siqoxe lomsakazi u-Ezra Chisas Banda ointatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Eric Moyo umculu weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa umnyaka 1982 wakhulela khona bawonduduzi yathunqa obulawayo engumuntu ocula enkozweni ezijeneyo zabonduduzi yathunqa obulawayo kwazi kwafika umncintiswano lwaphuma umabona kodwa ukuthi hayi abazizwa wabazi ukuthi balelizwe limnandi lokucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba ngomunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi umuntu uyacula wacula ke lapho yayinyakuqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern and East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola emelika edlula ke i25,000 emadola emelika US dollars wathatha inqubo kanjalo ke ayi abe South Africa ubaba uLindeleni Mkhize oyevelesele Joyous Celebration iqembe licula ke umculo wengoma zokholo i-gospel music wabe mthatha wathi ngubonile mabona kude ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganga ngicela ukhokhele iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration labantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili bale kwaya ikwaya benkulu Eric wayengolo ke ukhokhela ke ikwaya le Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration lawo twa 18 Joyous Celebration 18 yaba loduma kakhulu emhlabeni wonke jikelele
ungathini wena ngomculo wakhe ngamafitshane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu aba njani
umculo lo we Joyous Celebration umculo ke odume kakhulu undumeke yafika yonke la sikhona le pitcher olwandle idumele liqembu elihamba amazwi namaningi bilihamba la Eric Lee siye amazwi namaningi icula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazwi impahla zakhe ezintsha tshintsha lezi egqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu ojive kakhulu ebegida kakhulu wona abanqabe hlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakho ngoba bendwe ngazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele ye ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba sithuya celebrations yachaya into khona ukuthi bengenzi kakhulu ezakhethu kodwa bechala leqembu lejoya celebration abantu wakubulawa yabezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele nezolo ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona le South Africa safika lapha namhlanje kuseni kwenziwa lokho kuthiwa yi-service wase siyabekwa emangcwabeni emvutshwa kobulawayo bekho khona phakathi emangcwabeni emvutshwa nxa siyetrinesi lapha bebekhona namhlanje abantu ke badabukile bebuyile vela ke South Africa njalo lezulu lesina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu ke abantu babuhlungu ingoma zakhe ziyohlala zikhunjulwa ngabantu kodwa abantu ubuncedo liqembu lakhe le-Joyous Celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric kasekho kodwa abanazelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yiko ngamafitshane ngu-Eric umoyo lo sizalwane seZimbabwe esibele minyaka eyi-41
lo ke ngu-Ezra Jesus Banda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa agcwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kwe-2 lanhlanu ababonakale kumabona kude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yiBorder Gaze Youth Militia abazakalangela ukuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali ezibedlela kula mithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lokhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngene embusweni wazichaya umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu bezimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethitha abantu abakwaqo sezikhundleni kahle kahle lapha kuthi utakola democracy eZimbabwe ivoti la futhi lisebenzi lapha abantu bezimbabwe sokuthi bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngobe bambane bonke nje kungabi kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane uthi bekhiphe uhulumende lokhona bebese bebona ukuthi mase bekhiphe lohulumende khona bayenza njani sebe negotiate etafuleni ke manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezulu nzethu uhulumende lokhona iZANU-PF ayiphume embusweni sehlulekile
Sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hayi siyabonga bafowethu indaba nje ninika zona hayi ake ngihlale edabeni mina ke ngizobuhlungu kakhulu ngalamadoda lawa abasupportizana nalo sisinyana lona nayo sengenwe umkhuhlano wobuthakathi emncane yangake zondo ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu ufuna ukuthanda ibona abantu abayifonyana bezanipf ngenxa ukuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe hayi ya baze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu nenhliziyo ezimbi licabanga ulinda lezukufa uyabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana uJoseph Chuma manje uyakhuluma uthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumeni njengakuphi wena Joseph Chuma umuntu uyayisebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra uzothenga ubani ayithenga onelo kopra kata banye bantu fave pelele kanda becaba nye la bantu pele kuzo pelele one day zofiki skatisen suzofika nani zofaka mtu nyabo
Studio 7 ngabe ninjani basakaza wakhe sibonga msebenzi lwenza basakaza sibonga msebenzi lwenza yo ngabe zindaba right Studio 7 lapha kule ndaba engani yangikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le Studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amaZimbabwe amahle isinanzele into ekakhulu abantu bakobulawayo ekakhulu abantu bakamthwakazi yabantu besindebeleni ngiyabona into yenziwa nguChabangu le kahle kahle mangithi ngibhekise sakuhle le nto le ngamanyala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu isidawo hlale dakiwe imisebenzi yakhe ayazibini wathengwa ngenxa yendlala ithengwa ngusikoti ngoba thina ekukhethi ekuxabaneni kwabakwenzayo ngabo ku-Triple C thina besingafuni ukungena kangawo of course lathi besisupporters be-Triple C kodwa besingafuni singene kangako kuleyo nto then into esukisisihlukumeza lapha yikuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezizakalisa kobulawayo abantu besindebeleni ngoba thina into esingayifuniyo kobulawayo into ethiwa yi-ZANU-P F asiyifuni into ethiwa yi-ZANU-P F kobulawayo kade sinango uChabangu hambe sasithathela i-ZANU-P F yaRare Reserve kobulawayo lo Chabangu kahle kahle kanti ayikho enye imizamo engenziwa upresident uChamisa yena ekhanyela yethule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle ye bantu abalaleyo lani lapho akethi size lapho kumbile ngaba nombono ngcono lapho acha ngalo uChabangu isidawa umuntu othengisa isizwe esikhanyile umuntu osithengisela emathebeleni kuzanu p f sikhanyile nje
sabona Studio 7 amakhuluma ngilapha eZimbabwe yabona izanu lekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-TCC ukufanana lokurepa umntwana omncane lekho kwenza sithwele zimo yena ngabe nje wana wathi wathatha wazibuza ithi wawini ngabe uyalungisa izinto ngendlela hayi kona ukuhlanhlatha ukuqonda igama hayi next time zoze sivote ngoba kusincede ukuvota
salibona Studio 7 salibona nabasakazi bethu enjani thina siyancenga ndingemphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe shouthi ezimbabwe zizohlala sikhohle izanu izibusa lizenzela umathanda wanako sezoke zichabanga labo weshman ncube labo tendaibit bathi izanu fanele ibuse anike izanu ipower so hayi kule nto singayenza sokuzosebenza mdala ngozosesilele wavele tendaibit labo weshman ncube labo sengizichabana akulalizwa aphakela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize i-CC izanu ibuse angazi ke bazothulana ngemva kwalokho hayi kosi babusise kulokho abakwenzileyo namalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
Studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi Studio 7 ukuthi ama-s m s ukhetha anjani kodwa sengathi ngima ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-CCC thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-CCC lezo vela usasifundi khonapho lowo muntu okhetha ama-s m s siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengopresident wakhona unalo uChamisa wakhona uthi ye uthwabangu akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lisho ukuthi angabusa vele kukhona okubusa ngeqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu Studio 7 nawe sicela sibili indaba zakho zibe ngezoqoto zingabi lezi ezisekele uhlangothi siyabonga
Studio 7 mina ngithi izanu yonke nje la ma-leaders akhona wonke hhayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hhayi abake bephume asisabadingi noma upresident ayelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume kebona abanye ukuthi bazoyenzana akake nikeze umfana omncane kevusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavuse amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zanu phuma nini liyafosta phuma nini lihambe hambani liyehlala kathi li-retire nini vele ku-retire nini kati
Studio 7, Studio 7, salubonani, baphathi bethu, siyalibingelela eminyakeni omutsha, sithi yephi iminyaka omutsha singena kiwo, hawu siyabonga Studio 7, siya ngami abantu bonke babambana, bonke abantu kukhishwa izano kuqala, ukuze siqhubeke ngempilo e-right, siqale umnyaka omutsha sibe right, siya ngami abantu bonke babambana, balwelezana iphume embusweni, phume emandleni, ukuze sithole ukuphila oku-right.
Ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo Chabango lozithi we-CCC ukuthi ezerekoli abantu abaningi kangaka, isizathu sakhona owasisolayo la engwe-party yisiphi okokuqala? Ngizobuya endabeni kaMalaki Nkomo lothi yena izanu PF hayi libandle libusa elingelamsindo elingelani, ngibe sengibuya kwekamsaka lo webhingalo obuka into engcolileyo eyenzibe yinto enhle ningcolile. Ngizwa ngisethuka siyokuinto wakhona kuyamangalisa, hhayi kangisoli, kuya ngokuthi umuntu ubona njani. Kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo, nganokunye bathula kabakukhulumi ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho, ungakuveza ebantwini, ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo, abantu babekwazi baza kukhangela njani. Ngiyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa esigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathisele Ukraine kumbe hatshi, kumbe njalo aphathise ele Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Leze zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona, ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe, bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hhayi, mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga, kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga. Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni, kodwa singayekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uqolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka 2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.